And now you get some people still saying, because we are white and you are black, we can't give you the honor of equality in the Security Council. Nonsense.
Lawo ngamazwi kaMongameli Robert Mugabe othandwa ngabaningi kuzwekazi le-Afrika. UMongameli Mugabe uhlonitshwa njengendoda emadodeni yenelisa ukumelana lamazwe angentshonalanga wona aziwa kakhulu ngamandla kwezombusazwe kanye lezenotho. UMongameli Mugabe wayintandokazi yamazwe afana leBrithani ngesikhathi iZimbabwe ithatha uzibuze, kodwa ngokuya kwesikhathi kulandela ukwaba komhlabathi okwabalodlakela njalo kwakhipha amakhiwa emapulazini, ubudlelwano baqala ukuba munyu. Lokhu njengoba uMnumzana Danisa Ndiwe esitsho yikho wasungula inzondano phakathi kaMugabe lamazwe angentshonalanga, kukanti waqala ukumtholela abalandeli kwabanye e-Afrika.
Inkinga esiyilayo lapho ukuthi uMongameli Mugabe uqalisa ukupha lokuzondana labelungu ngesikhathi kusenzakala into ze-Ezeland distribution, kodwa ekulweni kwabo khonapho lokuzondana uMongameli ube lobuhlobo, wasethola ubuhlobo labantu balapha e-Afrika, abanye ababengabangani bakhe bemncoma ngakwenzileyo khulokho besithi umsebenzi omkhulu.
Kodwa phakathi eZimbabwe uMongameli Mugabe uzenzele ibizo njengomkhokheli ongintando kayiphikiswa. UNdiweni uthi uMongameli Mugabe usukile ukuba liqhawe emehlweni abamhlophe kanye lezinye izalwane zeZimbabwe ngendaba zodlakela ukwa komumo womnotho lokungahlaliseki nje kwezombusazwe.
Kuna abantu abamhlophe labanye abantu abansundu abaphuma eZimbabwe, uMongameli Mugabe usekhanye engazathi ubuqhawe bakhe sebuwile ngenxa yokuthi umumo we-economy loku abhizwa kwama-human rights kwakhe khanye ngazathi ubuqhawe bakhe sebuwile.
Noma nje eqhubeke elabangani kwamanye amazwe angomangani aka-Afrika, ikakhulu abakwinhlanganiso ye-Frontline States kumbe abamamandla aletha inkululeko emazweni abo, bekusiba ngigceke ukuthi omangameli abatsha abahambelani laye.
With respect to Zimbabwe, we have carried out our regional responsibilities as a good neighbor as well as a good SADC member in candidly expressing our concerns about the recent electoral process.
Lo wakumbono kaMongameli Ian Khama weBotswana ngemva kokhetho luka-2013 olwasolwa liningi. ELeBotswana yilo lodwa elaphumiselayo lisola okwenzakalayo okungejwayelekanga ngentaba ayikhonjwa engumongameli Mugabe. Lokhu ngokubona kukaMnumzana Brown Maphisa kuyisitshengiselo sokuba uMongameli Mugabe usebesefike esimeni solahlelwa inhlonipho ikakhulu kuhlobo olutsha lwenkokheli ye-Afrika.
Indlela akhokhele ngayo ibithandeka njalo incomeka. Lokho kube kutholakala ikakhulu kulabo bakhokheli abayintanga yakhe. Okusuke kwaba loduvo yikuthi uthe nxa engasafuni ukusuka esihlalweni esehleli esihlalweni wabuya inkokheli ezintsha ezincane kulaye. Yibo ke abasuke baba le mpazamo uduvo laye bengazwaneni laye lalokho akufisayo olokho okube kuyi-ideology yakhe yokubusa.
UMongameli Mugabe wakhethwa ukumela ibandla lakhe eleZANU-PF kukhetho lokudinga umongameli olika-2018 lapho azabe senelise iminyaka yamashumi ayithuba munwe munye lane i-94. Ngingumathini Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngisabona kule Botswana.